Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 19 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023.
Abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abaza ningani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections.
Ukutshengisela kwamadijala inhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili.
Bakhona babandisa benhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo ezizatho zokungaphatheki zokufuna ukuphatheki, kodwa-ke abe-ATUS ababalimphatheki baya-nayiselensi.
Sihlaziya umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi ethatha intambo zombuso kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe.
Yiyo amapolitics omunye abantu ngabe bayakukhangela kunokuthi bekubone ubona umbuso kababa uMnangagwa ukuthi uvula
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka 2023. Umoyo uthi abalandeli bebandla yibo abaza kutsho ukuthi ancintise siphi isikhundla. Kesizwe ingxoxo esiqhube lo Moyo.
Yes, angiyi kuphatheka ukumela ukhetho lwabomongameli ezweni leZimbabwe. Sinanzelele ukuthi imthwakazi Republic Party ikhankasela ukukhulula imathebeluleni lemifiyanzi esingakuthi ngumthwakazi. Kungakho-ke inhlelo zethu ziphakathi kwamaprovinsi amane agoqela imathebeluleni South iBulawayo, imathebeluleni North lemifiyanzi, kusisho ukuthi iboundary yethu ngumnyathi River eKwekwe khonaphana esifuna iboda yethu. Kungokunjalo ke ngingeke ngingenele ukhetho lweZimbabwe ngoba lokhu kuyabe sokulwama-president, ngoba lokhu kuyabe sokuphikisana nalokhu esikukhangeleleyo. Njalo ke kanti ngakwelinye icele abantu bo abazatsho lapho nxa bengathi kule ndawo abazabona ngani kufanele ukuthi ngikonteste ngibamele, kungakhathalekile ukuthi kuma council elections kuma parliamentary elections. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi thina sizihlupha kakhulu ngendawo lezi ezine.
Umkhankaso wenu uhamba njani kakhulu njengoba sisizwa kuthiwa abantu besigaba semandebeleni ababhalisele ukuthi bavote balutshwana kakhulu, njengebandla linalo ukuthatha njani khona lokho ukungabhalisi kwabantu kukhetho?
Umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu babugande. Uzananzelela ukuthi izikhathi eziningi sihlezi sinika ama-updates ngenhlelo zethu esilazo ezabelweni kakhulu emakhaya. Kuviki nje liphelileyo i-team yethu emathebeleni North ibisenkayi laselubani, kwathi kusukisela ngomvulo kuzofika izolo. I-team yethu ema-South ibisebulili ma-East lebulili ma-West. I-team yethu isetsholotsho North letsholotsho South. Kanti ku-weekend yona le siyilandayo i-team yethu enye iyabisegwanda North. Siyabizwa-ke indawo zonke, sesibizwe kubobhinga wanje Bedbridge, abantu sebesifuna. Njalo abantu bayazikhulumela ukuthi hayi, ngokokuqala lokhu ukuthola ibandla elinjengelethu elemthwakazi Republic Party elimele ngempela izifiso zabantu lentando yabantu, bathi bakhathele ngeZANU-PF, bakhathele nge-MDC, bakhathele ngamabandla azobamela ehlala ezobacika evela khona leHarare. Njalo bathi imthwakazi Republic Party bayayibonga ngoba ikhuluma iqiniso, njalo ikhuluma kanye okuzinhlupho zabantu bakomthwakazi. Bayakuveza kakhulu abadala ukuthi into yona leyi esesimi phezukwayo eyokukhulula umthwakazi kweZimbabwe indaba okwakumele ilungiswe eLancaster lapho abelungu ababenikeze khona ubaba uJoshua Nkomo ithuba lokuthi kathathe iMatabeleland labana lawo bethathe iMashonaland okuyinto eyaliwa ngubaba uJoshua Nkomo ezitshela ukuthi wayezoyibusa iZimbabwe. Bayatsho futhi ukuthi kube ubaba uJoshua Nkomo walalela uChief Khayisandiweni kube iMatabeleland ayizange ingene enkingeni zonke ephakathi nakwazo. Kungakho ke bathi hayi siyona impendulo yezinhlupheko zabo, njalo bayasijabulela kakhulu. Okusijabulisa kakhulu ukuthi ibandla lethu lijoyina kakhulu ngabantu abatsha abasakhulayo njalo abakhulumayo ukuthi abakaze bavote kweZimbabwe ngenxa yokunanzelela ukuthi bekungela bandla abangalivotela. Kodwa-ke njengoba imthwakazi Republic Party sifikile,
lo-ke uMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ephakathi kokutshengisela ifuna ukwengezelelwa iholo ithi omunye wamalunga ayo elubhane umenywe ngamapholisa izolo ngenxa yalokhu kubhikitsha. Njalo isadingisisa okuningi ngalolu daba. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Isikhulumeli salinhlanganiso uMnumzana Themba kuye Moyo utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazabona ngeholo labo abalikhangelele ukulamukela namhlanje ukuthi uhulumende ulalele na izikhalazo zabo.
Ngasikhangele isitrike sethu ibe sindo esisifakileyo kuhulumende ngoba lubhane kathesi esilwane primary school kulombalisi osenkambeni ngendaba eziqondanele ohlelo lonalo lwenziwa lathuze lwe-tesboyd of lake. Xa sikhangela indaba enjalo thina sesibona ukuthi ababalisi uhulumende kuvele ujonge kubahlukumeza abanciphe edala labo abanciphele lungelo lokuthi bakhulume ngenhlupho zabo. Ngokunjalo sesebenzisa amapholisa okuhlukumeza ababalisi khonokho kuyasitshengisa ukuthi kulomfutho okwenziwa ngababalisi.
Yedwa umbalisi lo welubhane selimzwile kumbe zikhona njalo ezinye izehlakalo ezifanayo kwezinye izigaba zelizwe?
Ezinye izehlakalo zingabe zibona ababalisi abahlangana lazo ezikolo kuba phakathi kwezikolo lezo izethi ezibamulele kahle. Kodwa-ke kathesi esikhulukhulu sibile sitshengisa ukuthi uhulumende useyethukile yoneso esehlakalo esikhona elubhane.
Lizamphathisa njani omunye wenu elubhane?
Njengenhlanganiso okukathesi asikazi kukwazi okuqondileyo ukuthi bambizeleni, kodwa xa engafika enkambeni somile lingile ngayo yonke indlela yokumphathisa njenge-unit.
Uqhubeka njani ukukhalala umsebenzi lokhu? Kwenzakalani ezikolo? Njalo bakhona yini abanye ababalisi?
Sikhuluma kanje kuyaqhubeka njengoba ngisekuqaleni ukuthi namhlanje sisuku bethu besikhangele insuku ezingamashumi zambi ngokunjalo sekufike insuku ezingalombili. Ezikolo ezile bakhona ababalisi abenhlanganiso ezinye ezehlukeneyo ezilezazo izizathu zokungaphatheki zokufuna ukuphatheka. Kodwa-ke abe-athuza ababalisi bahleli bayangayimsebenzini ngokunjalo khangelela ukuthi bakhona abantu abazangena ngoba lokhu ukuhlupheka kuyaphambili. Ababalisi bazathola khonokho okubizwa njengeholo, yikho lapho abazabona khona ukuthi khona isidingo sokukhalala umsebenzi. Ikhangelele ukuthi $2,540 esasiyithola ngo-2018. Thina njenge-athuza sikazi sagugula amehlo kumbe sashintsha umkhondo. Uhulumende samtshela ukuthi kazi sele iholo lababalisi kulela ababelithola ngo-2018 okukhangelele ukuthi ababalisi bazethola $540. Imali esiyikhangelele. Okunye lokhu uhulumende angakwenza uzabe zama ukusibhala amen. Thina-ke athuza asikhangelelanga ukuthi uhulumende uzasinikeza. Ngikhulumela abanye ababalisi njengoba ababalisi baningi. Abe athuza ababalisi abakhalele umsebenzi. Abanye ababalisi khangelele ukuthi bazangena njengoba bazangena imali iyezabakhumbuza $540 yengabenza benelisa ukungena ezitolo bathengi baphilise izimuli zabo.
Lo ngumnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUZ, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo uMnumzana Dawungana Ndoro usanda tshela iStudio 7 ukuthi uxwayisa ababalisi abakhalala umsebenzi ukuthi babuyele ezikolo esalungisisa izikhalazo zabo. Ukufikisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eminyaka emine esembusweni sokuphehla imbono etshiyeneyo abebandla leZANU PF besithi kuningi asekufezile kodwa abe MDC Alliance besithi umbuso wakhe uqhubeka usiba mubi ngamandla. Ukungena kukaMnangagwa embusweni kwalandela ukugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe Libutho mhlaka 17 kulinyanga ngomnyaka ka 2017. Njengokuthembisa kwethu izolo ntambama, nanti ihlandla lesibili lengxoxo esiqhube lelunga leZANU PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lelunga le MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi akula lutho olubambekayo osolwenziwe uMnangagwa.
Imihlangano bathola amarodoko bathaye ngamapholisa baboshwe kubonake sekusenzakala ngesikhathi kaMnangagwa uchanisa uchaywe emasingo uchaywe emkare izolo emagebhele north enkaya igijisiwe njalo kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalileta njebesikuyena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa mubi kwedlula uMgabe, la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labo chamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Into ekhulunywa ngubani wami lapha yinto le ekhulunywa ngokuhluthekana njalo yinto yokukhulu ngabantu abasebemhlonishini njengephathi yabo. Ithunde likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabihlangano. Siyakwazi yona sishuka embusweni ode utshonisa njemo ngoba umbusho kababa uMgabe wabulungiselele kodwa wawubusho kanesokhe umbusho wamathophili ukuthi uMgabe angaye bantu abagcwelela phana ngemirado abantu bethu yeyi sifuna ibonus noma kungelabani yomgabe ebonus khona ushishulela bemazi imali yakhona izavela ngayo. Anobona nyawo ungathi bona akulaso oluzola kwesikoloni kanti yena kade ngihamba ema-supermarket wonke lapha eZimbabwe uzabona ukuthi yena over 50% of ama-products aphakathi ema-supermarket asengama-products alungiswa khonapha eZimbabwe okuyinto engasayekuqala ukubona kudala leyo wawufuna ungena vele it was just like ungena e-supermarket esekhoza kuzawube ebhotshwane kodwa kathesi esikuthola ama-products awalapha wena kithi alungiswa ngabantu nabalapha kithi okutshengisela yona impikomeni zengikhethi
ngoba ngesikhathi sadlulayo la ngikhumbula ukuthi ngathi usola lo ayo hethi akula lapha ke othisa khona.
Ah kuyiphethe ngamafitshane baba Chuma.
Umalume umalume ngizela ngengamthika ebathi umhlo wabugeza ngesepa okusalayo umuntu uzazivulela amehlakhe abone kuyahanjwa kuyasetshenzwa brick by brick stone upon stone siyakha izibabele kuzadunga kuphela omalume nabo bazogcina sebeshelelona bebezibele kubekhuluma ndigcina sebegubile kuphela asambe nifone madoda.
Umnumzana Joseph Chuma ngwebandla lezanu-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MTC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lokulembu be-internet pele The News Hawks lithi udaba lokucela ukukhululwa kukankosazana Mary Mubayiwa esitokisini lukhangelelwe ukwahlulelwa namhlanje emthethwandaba. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi udubo lokungahambi kuhle kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali zwakamanye amazwe solufike kusibanga esikude esizabangela ukuthi intengo yempahla lokudla iqonge ngamandla. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelela abantu bakithi esiNdebeleni. Ngithi khona like lingidlulisele umlayezo wami lo. Ngicela kokuthi ihulumende laye kizame kokuthi ike ikhiphe ama-advert amanye amabandla aphikisayo, cause ngoba abantu labo bayathela, bethelela ama-TV, bethelela ama-radio, abatheleleli ukuthi ibezwe into zezwano kuphela mchoko nje. Abeke bekhiphe ama-advert amanye amabandla baphikisayo, ngoba kakusiwo ukuthi bafuna ukulalela into zezwano kuphela mshokotho. Kona sebeyipho kuphela mshokotho aba-advertise into zabo kuma-TV nakuma-radio. Abanike labanye labo abawonke umuntu, phela kusiwo umuntu wezwano wonke umuntu okhona ole-radio njalo ole-TV. Loba ngoyeliphi ibandla la ole-TV ule-radio la uyabe ufuna ukuzwa ngakubo kukhulunywa ku-radio, hayi ukuthi kuhlale kuyizwano kuphela i-advertise into zabo phela, njalo futhi akubukeleka kuyi-TV kwabo. Seze ukukhulunywa into zezwano, lokho asukufuni lokho, abafake lezi zinto zababa bahle. Nxa kuyikuthi kuyabe kulowo mhlangano kwezindaba kukhiphe ukuthi ubani besendaweni enje enza umhlangano, bona bakhupha sokuyibubi kuphela zokuthi hawu ubani uyenza ububi sebekhipha kukhiphe nxa kuyibuhle engabafuni, abakhiphe lanxa kuyibuhle. Siyakuncusela lokho.
Ngiyabingelela ku-Studio 7. Ye, ngingeke ngibe mude kakhulu ngamazwi, ngibe phambili ne-MRP. Asimsapoteni umongameli wethu uMqondisi Moyo. UMqondisi Moyo yinsizwa efuna ukukhipha abantu bakamthwakazi eGibhithe sibase eKhenani. Njalo uyamuzwa noma ekhuluma noma yini ukuthi yinsizwa elesibindi esikhulu kakhulu sokuthi engayifumbatha insimbi ithiza izipholele esandleni. So ngidiphambini amarapin. Asisapoteni bakithi okwakithi, yekeleni ukusapota wempumalanga. Nangu upresident wethu uMqondisi Moyo efuna ukusikhipha eGibhithe esise eKhenani. Asimsapoteni phambili emarapin. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7, ngisithi linjani basakazi be-Studio 7. Hayi indaba zenu, hayi siyabonga kakhulu ukusifikisela indaba ezimnandi. Hayi bengithi lami ke ngikhuphe engikuzwayo ikakhulu kumthwakazi abantu bakithi. Asivukeni bantu bakithi, sivula amehlo sibambane, sikwazi ukususa lesi sitha esingene phakathi kwethu kweminyaka engu-40 silokhu esithwele nzima. Kunjenje sigcwele emazweni sizama ukuphila, abantwana kasisahlali labo emakhaya, bagcwele emazweni, imithetho wonke silahlekile, abantwabethu sebephila nzima. Hayi kasisukumeni bantu bakithi, sibambane. sifake iMRP ezakwenza ukuthi impilo zethu zibe lula. Asihambeni naye ubaba uMqondisi siye laye lapha sifuna ukusisa khona ebunandini, ngoba into esidingayo emhlabeni ukuhlala kahle, ngoba kukho ukuhlala uhlupheka emhlabeni. Wena uNkulunkulu wasidala emhlabeni lapho ukuthi sizophila siphile lathi impilo engcono, wasinika konke okukhona emhlabeni. Ngalokho hayi ngiyakhuthaza abantu bakithi, asiyeni ngobuningi siyebhalisa, sikhuthaza abantu abethu ukuthi kabahambe bayibhalisa, sibhalisele ukuvota kulona olukhetho luzabuyo luka-2023. Asisukumeni sibile emandebeleni la, sivote ngobuningi bethu kuze kuyefika khona le midlands. Sisukume silu ngobuningi bethu sibhalisele ukuvota, ikakhulu sikhuthazeni abantu abethu. Kubomama imbokodo khuthazana abantwana bahambe bayibhalisa, babhalisele ukuvota ukuze bazikhuphe kulelo hlupho ababhekane nalo lokuswela imisebenzi. Sizame lathi ngendlela zonke, akekho omunye ozabuya azosilungisela kuleli lizwe lethu likaMthwakazi. Kudinga thina abahlali balo ukuthi sizilungisele. Kunjenje siyahawula, kubuya abantu bevela ngasempumalanga bafike bathathe konke silakho. So bantu bakithi, sukumandi vula amehlo, sivuke emaqandeni sikwazi ukuzimela lathi njengesizwe, sihlonipheke sibisele konke okwakungokwethu.
Salubonani basakazi nabalaleli be-Studio 7, ninjani? Ngiyaphila, hayi mina ngiphilile. Nazo-ke indaba balaleli be-Studio 7, ngiyamuzwa uMalema uthi Malema ama-Afrika wonke uyawathanda, ama-Afrika wonke uyawazwela. Manje right labo abazonda abantu bokufika e-South Africa, thina sibabeka kulithi singamaZimbabwe. Wona amaZimbabweni wona wawo ayazondana, ana tribalism anani. UMalema umuntu ongasewa khona eZimbabwe uthanda wonke umAfrika ezewona. Nina maZimbabweni, nina NSA, nina especially amaZimbabweni wonke nje azondana ngenye indlela, azondana ngenye indlela ukuthi mina abantu balana noma bethi abantu beZimbabwe abahambi kube bayasolwa. Mina ngiqala ngisole bona abaseZimbabwe okuyibo abazondana bona bodwa, okuyibo abangafuni ukukhipha ukhophi kwabanye okwakhe umuntu. Why vele bona amaZimbabwe nona azondana wona wodwa? Why vele iZimbabwe ine-big division kodwa iyelwelwa ngumuntu ongasikhona eZimbabwe, ongasiwakhona eZimbabwe, ongayazi iZimbabwe? Nina maZimbabwe nixhophana lodwa, nizondana lodwa, nibizana ngamagama angasile modwa, nibizana ngokuthi lo uyini, lo umhlobo bani, lo usapota bani, lo usapota bani. Niyabona kushithi niyamaZimbabwe nimangama njalo, iZimbabwe ifile phela, ifile. Ibulawa yikho lokho ukuthi yona ngokwayo abantu bakhona bona ngokwabo bayazondana bona bodwa. Ufele iqinisa lo okhulumayo, ungathi audio yami ingafundisa abantu, ingafundwa ifundise abanye abantu ukuthi okungakumelanga sizondane thina soda kube abantu bangaphandle. Abanye bayakwazi ukusamukela. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokuzondana lo. MaZimbabwe, lahlani lo mqondo wenu wokutribalism, ubanjwane kwakhiwe iZimbabwe iye phambili.
Sanibonani, sanibonani basakazi bethu abathandekayo Studio 7, nabalandeli bonke, ngithi salibonani. Olulingelelayo ngifiselane koMadlambuzi ePlumtree, ngihlala seGoli ngenxa yokuhlupheka ukuswela imisebenzi eZimbabwe. Ngifuna ukungena kuzo ezepolitiki ngoba yizo vele kufanele sikhulume ngazo, sihlomisane ngazo, sifundise ngazo, njalo sifundisane ngazo ukuthi uma ubheka i-2017 the way le nto abayibiza bethi yikhuu eyayenzeka kumgaqo, mina bengathi akusikhuuljana, kwakuyindlela yokuchentsha yokuhanda over intambo kumnankaka. Okwakuvezwa ukuthi awena umgabe nale nto izabayaxabana, hhayi mina kwelam side ngihala ngokubana if umgabe umnankaka wayexabana umgabo ngesikhathi uma ithatha umbuso kwathiwa umgabo uvalelwe endlini, nguyena umnankaka waphuma wathi wena etsheni lihlaba ngokwathi umgabo usefu nabantwana bakho basefu. Waqhubeka wamnikeza ipentsheni, waqhubeka wamnikeza amabhenefit wonke afunakala ayevele wathola. Okuchaza ukuthi indlela leyana ababona ukuthi kona banganikezana kahle mhlawu zaqhubeka lokubafake kuma sanitation nabantu baqhubeka bekuzonda izana so babona ukuthi bona be create into engathi thokona bayaxabana inzima kodwa bona besazi ukuthi ba uyabafuna ukuthi banikeze mina ngakho ozoqhubeka ngesem strategy ngakho ayebiqhubeka ngazo ipi why no change umuntu lona wayezoba ayezohle change yonke into ayisetshenziswa ngakho ngoba na into ayibaxa iyona yabaxabanisana kodwa kakulandwa ayitshintshayo waqhubeka ngesem thing namanje abantu bayahlupheka nabantu abantu uma bekhuluma babulawa abantu uma bethi bayacomplaina babulawa amateacher manje asokola asweli izimali asibathi ukhuluma ukuyakha isikolo over 5000 but ehlule ukubhadala ama 3000 ehlule ukubhadala ama teacher imali ukuthi afundise isikolo abantu ithe siziyakhela thina yena lokho ethatha yena la ama building fund isifaka isikhwameni zabo ezidlela wona so igovernment iyayiqhubeka isenza umgabe namanje kufuna ngokuqhubeka ngayo so mbe izibuze ukuthi kwena kungani othuma beloko bethi kwena ubaba umnangagwa ubaba umnangagwa ayikho into azoyenza umuntu lwani ngokuba uhlala embusweni for 41 years elapha so aluku tshintsho azosilethela lona olwedlula lolu anali asilethele lona manje esikulo manje akula into ezayiletha so mina kwelamsayini bengifisa ukuthi kona ama aqemba kida komthakazi nabantu bagida komthakazi abaqhubeke yesi bekhulumela izani khona for ukuthi ngobuya hola kodwa uma usiyavota ngale ungavoteli izani votela umthakazi abantu bagcina uimpower abantu bagcina iparty zagcina ngale nje kube yikukhuluma kubegcina ngokukhuluma nje uma bekhuluma ngobana kanjani basebenza bahola kodwa uma sebesiya ngale ngale kuma voting bavotela umthakazi and beyeke futhi nokuthethena abantu uma bekhuluma befuna ukuyiphi akula tshintsho ezizolithola kuzani itshintsho ezizolithola ukuthi kube neparty ezovuka ine ezoletha isithunzi sobuthakazi ezosupporta ngabathakazi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp unombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Ingcweti kwezempilakahle zithi ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus ngalesi sikhathi kukhangelelwe ikhefu le-Thanksgiving kuyethusa. Imuli labangani bayandise ukuhlangana ngaleli khefu elikhona ngolwesine oluzayo okungokunye okwasatshelwa ukuthi kungabangela ukuqonga kwenani labalegciwane leli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Well, igciwane le-coronavirus lokhu kuyinto engingathi mina kumele siyiqaphelele kakhulu ngoba especially ama-variant la amasha aphumayo afana labo-Delta siyabona khona manje sekuleniki yokuthi abantu abavaccinethwe bathole ama-booster shots ngoba igciwane leli lokhu liqhubekela phambili. Umzamo ukhona kakhulu from uhulumende u-encourage abantu ukuthi bavaccinate ukwenzela ukuthi sifike kulokhu abathi herd immunity okutsho ukuthi if i-80% ye-population ye-America ingavaccinate then igciwane leli lizoba weak lihluleke ukuspreada yikho lapho ukuthi sizolinqoba khona. Besides that I think ama-anti-vaxxers laba abantu abangakholelwa ukuvaccinate yibona abenza ukuthi igciwane leli liqhubeke lokhu lispreada and sibona ukuthi even though i-transmission abantu adebe abareportwayo ukuthi bale-COVID positive sibone sehla kakhulu lema-hospitalization esehla lezibhedlela lokufa kwabantu kodwa kwenelanga lokhu ngoba igciwane leli lokhu elikhona liqhubekela phambili and the only way singalistopa ngayo yukuthi sonke sibe vaccinated sikwazi ukuba be-herd immunity.
Abantu belokhu begqoka ama-mask lokuchelelana yini endaweni ezihlangana abantu
yeah, amamaski alokhe eyinto engibona ukuthi sizomele siqhubeke siyenza ngoba silabantu abaningi abangevaccinatwanga. So everywhere lapho kuhlangana khona abantu beyigroup, I think kubalulekile ukuthi abantu bavaccinate. Kodwa siyabona ukuthi into ziyavuleka ngoba uma ukhangela kuma stadium awe football le basketball abantu abanengi basebevunyela ukungena lapho bengaqhokanga ama mask la kwezinye indawo lapho especially ngapha eVirginia akula mandate ukuthi ugqoke i mask nje abantu bazigqokela ama mask ngoba befuna ukuprotect but kwezinye indawo yethola ukuthi izitolo zakhona bakutshela ukuthi sifuna i mask la but eVirginia ukubona kwami nokuyindaweni eziningi ngibona abantu bengagqokanga ama mask so ngezinye indlela kusho ukuthi sebele themba lokuthi igciwane leli selisehla but I think kubalulekile ukuthi omunye nomunye azinakelele ma especially ma ungavaccinatwanga ma uphakathi kwegroup yabantu ngoka imask ukwenzela ukuthi ulimite i-transmission so abantu I think kumele ba-encourage ukuthi amamask bagqoke.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubekise sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Ukutshengisela kwamatitshala enhlanganiso ye-ATUS okuqale ngomvulo kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi live nempelasonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo.